UMagwa wethule lokhu namuhla esanda kwenza umhlangano lenkokheli zomdabu ezenkabazwe leMathebeleland okukhulunywe ngodaba lolu lokunye okuthiyeneyo. Induna zinike uMnangagwa ugwalo oluveza ukuthukuthela kwabantu ezabelweni lezi. Utshele intatheli zindaba ukuthi belumqoka udaba leGugurawundi emhlanganweni wabo abawenzele eState House.
I came here to Bulawayo.
Ngize lapha koBulawayo kulandela ukunxusa zinkokheli zomdabu zeMandebeleni. Sengenelisile ukulalela inhlupho ababhekane lazo lapho abasuka khona kubikwa zinkokheli. Olunye udaba ludaba lombhuqazwe weGugurawundi libeke indlela ezimqoka zokulungisa lolu daba kanye lokuthi umbhuqazwe waphambanisa indawo abazikhokhelayo njalo labo kuyabahlupha. Ngakho njengohulumende inkokheli zomdabu kumele zibe khona kuqondiseni lolu daba. Kumele lube leziqondiso ezimqoka ngalolu dumo.
As well as the communities in Matabele South as articulated by their respective chiefs.
Ugcizelele esithi kukhona okunye okumqoka abakukhulumileyo lakho bazakulungisa.
The issues can be broadly put in three or four categories.
Kukhona njalo okunye okumqoka esithe sakhuluma ngakho lenkokheli zomdabu okubalisa imigwaqo, amanzi, ezokudla, ezemfundo kunye lezempilakahle. Konke lokhu siza kulungisa.
Which these provinces wishes to alert government.
Kubikwa ukuthi okunye okukhulunywe emhlanganweni lo zimpahla zebandla lezapho ezathathwa nguhulumende ngodlame, ubuyanga, umbuso wezabelo, ukudla lomnotho, ezemfundo, ulimi lamasiko, uhlupho lwamanzi, imigwaqo, ezemisakazo lomabonakude, ezempilakahle, amandla kagesi, inhlupho zezifuyo kanye nokulondolozwa kwendawo ezizilayo. Umsekeli kamongameli wezinduna uMtshana Khumalo ubonye ukuza kwaMnangagwa eveza obala ukuba njengezinduna babanjwe amahetshe.
Ngiyabonga ukuthi uthintile ukuthi ekubuyeni kwethu lapha izokuthange sibuye singazi ukuthi iagenda kuyini, kodwa njengezinduna sihlale phansi sadingana lanxa iprogram ibiyenziwe ngabalutshwana bakubhalela lapho bakubhalele khona, kodwa savumelana ukuthi hhayi, lanxa sesikuzwele khona la asiqhubekeni ngomhlangano kungasenani ukuthi besingasonke ekulungiseleleni lo mhlangano. Siyakubonga ke ukuthi lawo ukwemukele khona lokho ukuthi sikuqhube ngaleyo ndlela.
Akwaziwa ukuthi okwenzakale namuhla eState House kungaguqula kumbe hashi ubudlelwano bukaMnangagwa labantu abahlala enkabazwe leMathebeleland. Isikhulumeli sezapho uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kaboni lutho oluzalunyiswa nguhulumende kukho konke okubekwe zinduna namuhla.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta lejali njalo kakenelisi ukulandela imithetho yelizwe. Sithi ingeta lejali ngoba emthethi njalo mbila emalangeni uye wakhuluma wathi yena usekela iZANU-PF kwaze kwayiwa ecourt, kwaphuma i-high court order eyalisa ukuthi njalo mbila ukuthi esekele kwezombusazwe. Azange sibezele khuluma abantu eZANU-PF, azange siwabone besikunezela ukuthi njalo mbila namhlanje uchief Ndwenu umela abantu ekhulume iqiniso njalo njengoba linjalo. Chayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabi lama-problems elawa esihlangana lawo elizweni, kodwa sebemuhlasela ichengela sobala ukuthi impela esibuzwa ngodwayi asibuzanga abantu abayizinto abayenzayo.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo uMabhalane Jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iBeshu likaZulu uvumelane lo Maphosa.
Okuhluphayo kuhle ukuthi uhlangane lazo, but okuhluphayo ukuthi since 2017-2018 eseDavos wathi yena idaba loGugurawundi uzalilungisa lezinduna. Simbone 3 months back uhlangane labantu be-civil society, but akulanto ngitsho yodwa one out esiyenzakele. Wafika le wathi commission, i-commission ngakazi ayinikeza ama-resources ukuthi iye ngaphandle kwamadorobho iyehlangana nezakhamizi.
Ngokokuqala ukuba uMnangagwa akhulumisane lezinduna selokhu wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukususwa kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe owetheswa icala lokulolonga iGugurahundi ngesikhathi elisana lebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuye uJoshua Mqabuko Nkomo. Umgabe wayecabangela ukuthi uNkomo wayefuna ukumsusa esikhundleni ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.